Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla zibu 19 Nkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku bobulawayo lapho abathengisa khona ucansi.
Njengokulala namadoda
ukuguqulwa kwomthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo Private Voluntary Amendment Bill kuqhubeka usehlukanisa uZulu okugoqela amalunga edale lephalamende bona ahlaziye lomthetho kabanzi kuthange.
Hayi ephalamende bonke babona kulungile ngayibe khuluma ephalamende babona ingani into elungileyo.
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni uzocwayisisa ukuthi bengatshala yini imali kuhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo injanji amagceke endizamtshina lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku bobulawayo lapho abathengisa khona ucansi besenzela ukuziphilisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Abanye babo baleminyaka elithumi lantathu 13 iningi labo kalisafundi ngenxa yokuhlupheka. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilanga nxa litshona esidikidini sedolobho lakobulawayo kuba nokuxozela amantombazana amancane seme emakhoneni ezitalada zalumuze elinde ukuthengisa imizimba. Abanye babiza amadola emelika amathathu $3 ukuya emacansini. U-Amanda Dube uleminyaka elithumi lantathu 13 uthi uhlangana lokuhlukunyezwa kukhulu kulumsebenzi.
Lapha mina ngidinga imali yokuziphilisa lapha.
Uyidinga njani?
Ngidinga ukulala namadoda njengokombona. Kufuneka imali nje. Ukudla endlini kuyakufuneka imali. Ukuthi ngigeze ngezeni ufuneka imali.
Abazali bakho ba?
Babhubha. Yekho sithule umuntu eyalo ubhadala kumvuthela omunye umuntu vele okufosayo. Abe kufosa ukuthi enze into ongayifuniyo maybe.
Ukhoza na Patience Piri ule mnyaka ngamachuma mabili lantatu 23 yena wafunda wabale degree le marketing njalo sohlangana na nomkakhe yikho nje sedinga imali yokondla umntanakhe le muli yakhe ngoba engatholi umsebenzi.
Ngizodinga imali yabantwana, imali yabayimingcina abazali, ngingikhangela abantwana imumama imubuka bendlini, so le rent konke kungikhangele. Umsebenzi ngawuqala ngemva kokutsha umendo. Ngasentsha umendo ngoba kula msebenzi kade nga-aplayela ama-CV endaweni eziningi ukuthi ndithole umsebenzi awukho.
Abanye banamantombazana bangena kulo msebenzi kuyikuhlupheka lokuswela ukunakekelwa ngenxa yokutshiywa isihlobo. UBridget Moyo ngomunye wabo njalo udaliswa ngobaba bangafuni ukubhadala lokuvikela nxa bengena emacansini.
Ile 14 years ayinenkanye lamadoka sisi wami, sisi wami wabhubha, so ayina option. Abanye bayayala bandelela ngoba ngincane but abanye bayabhadala.
Manje uzakwenza kuzobe nini?
Khona bangkwazi.
So uli avikela kodwa le protect?
Sometimes uyakwazi omunye uyakwazi ukudawulela protection but abanye bayafuma sibe abanye bayala.
Abantwana laba abanye babamba izisu bathathe le mikhuhlane efana lengulamakhwe kunye legcikwane le-HIV. Unkosikazi Sinatra Nyathi ngumphathi we-National AIDS Council kobulawayo oyethuswa linani lamantombazana amancane asele mkhuhlane we-HIV.
Lokhu kwenza ukuthi abantu bethu begcine abanye bezibophela, abanye lawo sengena kuma-substance and alcohol abuse, abanye bebaleka emakhaya sebesiye estridini, abanye lawo bebaleka becross ama-border besiye my neighboring countries. So lolu luhlupho esesihlangana lalo thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu lapha kobulawayo asikhuthazeni obaba sikhuthazeni njengecommunity yakobulawayo ukuthi bakithi asisizeni lawa abantwana kulokuthi sibone umfazi asiboneni umntwana ofuna uncedo
eminyakeni yadlulayo ukuthengisa umzimba lokuthenga ukulala lowesifazana kwakubophisa kodwa kukhanya umthetho lo siwatshintshwa ngoba abathengisayo abasafihli benza bengagqize eqhakala isikhulumi samapholisa kobulawayo u-inspector Bending Ncube uxwayisa amadoda la adobha abantwana engena labo emacansini
njengamapholisa kobulawayo siyananzelela ukuthi sokulabantwana abancane abama ezitredini ebusunanzelela ukuthi labo baba abadala abadrive ama-Porsche cars babuya bamela phana bethatha abantwana labana ngithanda ukuthi ngixwayise obaba abayenza njalo ukuthi ngelinye ilanga bazamangala sebebotshelwa ukudlwengulwa ngoba i-age yomntwana may below 12 years ulakho ukuthi ubotshele irephu ubuntu bethu singabulahli ibulawayo ihlale indawo ehloniphekileyo
kukhanya udubulo yaphambili kwele Zimbabwe imisebenzi ayikho intandane zilambile amantombazana amaningi sebebona kungcono ukudinga imali yokuthenga ukudla ngocansi ababona ngokuthuthukiswa kwabantu bathi uhulumende kumele angenele kudaba lolo ancedise intsha lentandane eziswelayo ngiyimele studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni ukuzodingisisa ukuthi bengatshala yini imali kunhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo injanji amagceke endizamchina lokunye osomabhizimusi laba sebexoxisane lomongameli Emmerson Mnangagwa leziphatha amandla zakhe njalo bahlola lezinye zenhlelo abafuna ukuthi basebenze kuzo lokho kwenzakala iningi labantu likhala ngokuthi umnotho welizwe uyabhidlika ngoba intengo yempahla lokudla ikhuphuka ezitolo njalo lenhlelo zikahulumende ezokulungisisa loludaba zingacaci ukuhlaziya loludaba usthandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Ndlovu uthi lanqa izamo kahulumende ingaba mihle kulokungenela kakhulu kwezombusazwe lezenkohlakalo kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe
omnyaka emningi edlulile iZimbabwe isibelibise enkingeni ngendaba zomnotho welizwe kusukela ngesikhathi sabomgabe nabogono kuhleli kuzanywa ukufaka izigamba phezu ukomnotho ukuzuvuke siyakhumbula izindlela ezasetshenziswa ngugono ngesikhathi esadlulayo okwedlulayo mhlawumbe ikhona okho ukuthi kutholakala abantu mpela abantu bona sebefuna ukulungisa bafuna ukuyinvesta kwedlula lokho kodwa ke bawukhangela manje kukhanya uhulumende usegijima mpela kungathiwa ngesilungu desperate I think isokuyindaba mhlawumbe futhi yama-elections enza ukuthi njengoba nje sibona ngamaviki adlulileyo indaba le yamabhenki nokubolekwa kwemali lalokho sokutshintshiwe ukuthi ukuthengwa ngaphandle kwelizwe sokungangena nje mali akungabhadalanga ijuti so ziningi izinto ezenzakalayo so kunzima-ke ukuthi umuntu akhone ukuthi athi lokhu kuze aphumelela lokhu akusize kuphumelele I think kuyafunakala ukuthi sikunikeze isikhathi konke khonokho okwenzakalayo kungenzeka ukuthi kugcina kusiba into enhle mpela babuye batshale emnothweni weZimbabwe kuphuma into enhle kungenzeka futhi ukuthi yikhonokho nje sivele sikubona iminyaka eminingi edlulile so I think oqakathekileyo ukuthi sime sibone ukuthi kuzaphumana
sikhuluma kanje siyabona ukuthi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe intengo yempahla iyakhuphuka izitolo imbadalo yama-school fees abantu bathi akusaphileki kuyini okungenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi umnotho welizwe ube ngcono
Zimbabwe iyahlupha ukuthi usungasuka ubanikeze i-advice ukuthi wena akwenziwe kanje ngoba kunenge okungahlanganiyo kule politics yelizwe kunzima ukuthi uthathe i-economy ukuthi guys asenzeni kanje njengoba nje sibona kwadingwa abantu ababe phela behlakaniphile abanjengabo umthuli kodwa isidlulile iminyaka eminingi ukwehlula ukuthi bona ababayebeyibaba bekhangela ukuthi bayachola impela bayacabanga bahlanganise okusebenzayo isizathu esikhuliswe sepolitics ukuthi asozomnotho ezisebenza ezikhululekile ngezomnotho ezisebenza ziphanjaniswa ngezombangazwe lobuhlobo lamanye amazwe le corruption ephakathi kwelizwe lento ezifana nalezo so ukuthi namhlanje ungabuya mpela ukuthi hayi yenzani so njengoba nje ngiyakhola ukuthi umthuli njengomuntu obekhangela ukuthi uhlakaniphile I'm sure useke wakwenza ukuthi asenzeni so kodwa ethu uyakhona ethu uyangena le ndlela athola ukuthi i-corruption imlindile akuhambe ngale ndlela ethu uyakhona ethu uyangapha athola ukuthi ezombangazwe zimlindile akuhambeki so izima le kunenge okungenayo okuphambanisayo yonke lento kodwa siyabona bayabuya manje sebekhiphe import duty asiboneni ke ukuthi kuyaphumani kulokho kodwa lakho futhi isigamba esokuphetha nje bayasho futhi lapho ukuthi itemporary so ngeke umuntu abekwazi ukuthi kuzophumani kukho
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 ese South Africa ukuguqulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Amendment Bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu ogoqela amalunga edale lePhalamende wona ahlaziye lomthetho kabanzi kuthange abebandla lezanu PF bavikele lomthetho besithi ujonge ukuvikela ilizwe kunhlanganiso ezingaba ziqoqa ukugenqula uhulumende kodwa abebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for change bathi lomthetho mubi njalo injongo yawo ngeyokuvala inhlanganiso ezizimeleyo untungameli inkomo westudio 7 uxoxe lomeli wesigaba sakobulawayo ePhalamende olilunga leCCC unkosikazi Jasmine Tofa ongomunye okhulume kuleli dale esithi lomthetho awumelanga upasiswe
lapha bona naye ekhuluma uhulumende uthi yena abantu labo bayenza inhlanganiso lezi ziyenza ama-acts of terrorism against uhulumende kodwa kahle kahle amabandla wona lawa ayanceda kakhulu ama-organizations lawa ayanceda kakhulu abantu okuthi bayenza izinto ezinjengokuthi bayancedisa kuma-school fees project ukufundisa abantu so iningi labantu babona ukuthi njengoba uhulumende efuna ukuthi akhiphe amabandla lawa yona ihulumende iyenze mzamo uphi owukuthi bazancedisa abantu njengoba kakhethi abantu bayaswela bane problem yokuthi bangathola ngaphi izinto zonke lezi so ikwethi esikusolayo ukuthi khona bafuna ukuthi abantu abahluphekayo baswele njalo unedo
bakhona yini abameli ibezana uPF ePhalamende abavumelana lani njengabamabandla aphikisayo abakusolayo ukuguqulwa kwalomthetho
hayi ePhalamende bonke babona kulungile ngayibe khuluma that is a parliament babona ingani into elungileyo ukuthi njengoba beyibo abakhokhelayo balelungelo lokutshintsha umthetho noma ngithi and wonke umuntu mele akulandele khonoko so akula muntu osole ibile kodwa okumangalisayo nje ama MPs ezanu PF ebonga ukuthi ama NGOs yawabonga ayasinceda ancedisa abantwana bethu kwesikolo bayasincedisa ukusinika amapilisi ezibhedlela le equipment bebonga sibili and then sebegcina sebesithi khona kodwa uhulumende ulalo ilungelo lokuthi lokwenza umthetho okuthi azivikele so thina sithi isinqumo selizwe silakho ukuthi manxa kulomuntu kumbeni ibandla o iorganization ephambanisayo kukhona esinqumeni sokuthi bangajezisa abantu bona nabo. So indaba bengasebenzisi khonoko. Omunye u-MP uze wakhuluma esithi khona awusoze utshise umuzi ngokuthi kule gundwane phakathi. So yikho esikusolayo ukuthi kunini okwenza ukuthi bona bakhezi basole ama-NGO. Singakhangela lathi thina ama-MPs. Even iParliament ngokwayo sincedwa kakhulu ngama-NGOs kuma-capacity building, even sisenza umsebenzi we-constitution siphuma phandle sisenza ama-public hearings ona leyana sisabe sincedwe ngama-NGO.
Umthetho lo ungathi ukusukusiphi isibanga ePhalamende andubana upasiswa?
Hayi, okwakathesi usadibeyithwa.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngummeli wesigaba sakobulawayo edalele iParliament njalo engwebandla le Citizens Coalition for Change.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Chabo.
Manje usikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa asebikelwe udaba lokuthi kulomunye umama otholakale emotsha yenyaradzo esikwe indebe lamakhala. Imuli yaku Patricia Mija wabhubha eleminyaka engamachumi amane lasithoba minembili 48 isimise umngcwabo wakhe. Kusaxwayisiswa ngamapholisa ukuthi kungaba kuhambe njani ukuze atholakale esesikiwe ebusweni. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala aseqoqa ukutshengisela okubanzi ngomva kokuba iningi labo lithathelwe imali emholweni ekuthi ngoba batshengisela nyakenye. Amanye amatitshala abikwayethole ingcosana engaba ngamadola amabili nje kuphela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Ngizaphendula ubaba lo okhulume ngabafowethu laba basemaplazini. Laba bafowethu abasemaplazini uma sesilungisa iZimbabwe ukuthi abantwana baseZimbabwe bonke bebenefithi babuyele emizini yabo emakhala basuka khona. Ngoba emaplazini kule ndlela eziningi ezayenzakalayo emaplazini. Abelungu laba behlala emaplazini abanye babewathengile amaplazi ngokusemthethweni. Kwakufanele ukuthi bekhitshwa bekompas wethu. Loko ukuthi abelungu ilizwe lelike leZimbabwe ngelethu, yebo ngelethu, but kule ndlela okufanele siyenze eyakhulunywa ngunkomo ukuthi singabaqoshi la abantu asihlaleni labo. Kathesi sikhala ngama-sanctions, into esasiyazi ukuthi izasihlupha ekugcineni ngendaba yokuthi abantu bezano bona babezitshela ukuthi bahlakaniphile ukwedlula abelungu. Angeke uhlakaniphi ukwedlula umlungu, yabe ungubani? Kathesi laba akula into abayicabangayo engasiza abantwana baseZimbabwe. Kayikho into ekhona esiyibhekile. Kathi sabantwana baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke ungaka babalekani. Asizibuzeni umbuzo nalowo ukuthi basu iZimbabwe ngesikhathi buswa ngabelungu besisuta sisonke kona lapha ngoloku kuncanadi besingiyakona. Akufanele ukuthi kathesi siswele imali kasila mali angazi ukuthi singakhubala sithi yini. Abaphume laba basemaplazini akula muntu ozahlala emaplazini ehleli mahhala ngalo nto eyenzayo.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bantu bakomthakazi bantu esintwini. Ngithanda ngibuye ngundlovu lapho kuya elupane omasayi elupane. Hayi, bengingajabula mncane imali ingangibalela yami incwadi lami ke ngibisa umbono wami. Hayi, nabafowethu into bengiyibona laphana kuleya lizwe lakithi, siyalithanda ilizwe lethu ngempela. The most inkinga yelaphana ekhaya iphathi leZANU PF. Mina bekukuhle ukuthi kunganjani ukuthi siyonkeni sixhase le iphathi le ACCC. Yiphathi engiyibona mina ingaba lakho amandla ukuthi ikhiphe ini iZANU PF. And then ke uma ethe waphumelela yaphumelela umfana omncane lo. Yikho lapho sesizohlala ke sibone simtshela ukuthi hayi sifuna kube yilokhu ngoba uma angiyibone iphathi engakhiphi izalo izalo angiyibone. the most problem la laphane ekhaya sicela mazonke semazonke sihlekisa amazwe nonke the most problem ekhaya laphane khona izanpf asikizame sichathe lomfana and then from there umesethe waphumelela izansinge ku in power sesizobona ukuthi senzani sikhulume nathi besifuna kube yilokhu kube yilokhu lo lomfana lomncane uzo understand akafanda la makhehla la semadala how many years may in power 40 something years lo umuntu sengufasa eyindoda still they bring nothing ayikho into abayenzayo bafowethu mina ngowami ngobebengifisa ukuthi asenzeni lokuthi sichasele umfana yabo so bafowethu yikuthi ishona mhlobo bani asukufake aside ngiyabonga bafowethu ngiyabonga kakhulu but singiza into eyiwazikhiphe elikhaprithi leyo izehluleki lezi sesicabangele abantu abethu abazokhula
livukile bantu be-studio 7 ngiyalibingelela lonke sihlobo sana ezimbabwe yazi sithwele nzima ubaba lo osithiwa ngumnangwakho amadoda hhayi sithwele nzima khayelesositshela ukuthi yena ole mali ahamba ayezithengela ukudla e-south africa uyamkhiphela ijudi kambe utshoni singahola imali siyathenga ne-south africa thina sihola ibhondi mina nginjengomuntu owasebenzayo ngihola ipentsheni kodwa imali amayikho lutho ngizathatha ngaphi imali yokuthi ngihambe ngidinga ukudla ngiyalamba ngilalutho angilalo lo ngiphathiselayo ukuthi dlana lokhu into nje esihluphekelayo edla nzima ngingakamnangwaka amadoda thina lizwe sisisebenzele kangaka kambe ozawuvotela ubaba lo uyabe phila yini noma erika ngangcono kuphele lokhu ngangcono kuphele sibili bayale kuthi orekileyo ngangcono kufiwe abalutshwane bazasala behlezi kuhle kulalokhu esiphakathi kwakho sihlobo zami mina njengami ngikwanile ngigogo le-63 years angilalutho ngisihawulela ngisola khona ukudla ngilakho hola khonokho kumadlalana okungatshothi kodwa ngizibuza ukuthi waye ngasebenza kangaka waye bengangeze imali yami ngazangeze emalini lezi nsukhona ichaya okuwukuthi ngeziki ezayo kuyabe kungelalutho hlobo zama asihlakaniphenini kubi la
sanibonakala ku-studio 7 okhuluma udumezweni ufokandlovu uyakhona ngasegwanda laphana yeyi hayi kumnandi lana emhlabeni bafowethu kumnandi kodwa ngizothanda ukuphendula nje abasakazi kancane nje ngemzizwane heyi basakazi ba into ekhona lapha izimbabwe angeke silungelwe lilizwe ngoba sihleli le mimoya emibi cabanga abantu babuya khona ngaserwanda babulela abantu babuya bagcinwa ngasezimbabwe lapha abanye babuya ngase-etopia babulela abantu babuya bagcina ngasezimbabwe ngenxa yakho umgaqo akayisoli ngegugrawondo uyacabanga ukuthi nje nguye wathumela abasotsha ukuthi azobulala abantu ngegugrawondo enayo umnangagwa libhizi lithi liyamvotela bafowethu nonke lithi livotela izaniphefu nisendlebeni zenyoka uyabona lisemlonyeni wenyoka kahle ngayibeka ngezinye indlela bafowethu aliyazi lo mnangagwa lobulala ilizwe lizohlala likhala njalo bafowethu lizameni ukuthi livotele elinye iphathi elingasili le zanupf izanupf mna angisho ukuthi njani angeke ngivote bafowethu afuna ukukhuluma amanga empilweni yami angeke ngivote ngoba ngeke ngidlalise isikhathi sami nje ngibe lokhu ngiyavota mina ngavota mhlampe sokushintshile ilizwe kuthiwa hhayi sokushintshile nje lapha sokuyavota nje kusuyavota alami ngabkhona ukuthi ngivote kodwa bafowethu behleli le mikhokha le mimoya emibi ukubona ilizwe lethu lingalungi ilizwe lethu alilungi ngoba abantu ezimbabwe kugcina abantu akuyazakala ukuthi amadoda lala amabili abanye obuye eRwanda lalo obuye e-Ethiopia yibo bodwa kuphela mhlawumbe ungathiwa ukuthi bakhona baningi vele abantu abagciniwe khomphana abantu abayazakala hhayi ngiyabonga
e-Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli awu ngiyaphila e-Studio 7 hhayi abe e-Studio 7 bengilesifiso sokuthi lingabalaleli la bantu abathi khona komthwakazi lingakhulumi ama-audio akhona lingawafaki emsakazweni azwakale angazi ukuthi ngabantu abanjani ngoba nabo bakhuluma nje into abafuna ukuzikhuluma eziphuma enhliziyweni zabo kodwa bephinde lapho bethi abantu bakithi bakomthwakazi bavalelwe bona ukuthi bakhulume e-Studio 7 bacabanga bona ukuthi bangabanikazi be-Studio 7 i-Studio 7 i-station esizimele sona sodwa e-America so wena oyabe usithi kona e-Studio 7 bangakhulumi ezinye indimi ezabanye abantu ama-parties wabo like komthwakazi lisithi abantu bakomthwakazi bakhuluma kabi ngamanga wonke ona lawo sizokhuluma ngoba siyabona la amashoni amanje la ngithengma ngihamba la lokhu ngihamba nje ngivakatshele ekhaya ngibona nanga amashona athandana amadoda wodwa ubaba weshona uthandana nomunye ubaba weshona so khona lokho sikugqakezele nathi nala komthwakazi sikuvume sithi kurayithi na ma kurayithi tshono wena othi singakhulumi thina abantu bakomthwakazi tshono ukuthi kurayithi mali sithi kurayithi okwenziwa ngamashona nibalandele kurayithi mina kodwa la kithi komthwakazi angikaze ngizwe kuthiwa khona undlovu ubaba undlovu uthandana nomunye ubaba undlovu lisale kahle
Salubonane ku Studio 7. Kunjani baba Ntunga?
Hayi, mina ngiyabonga ukuthi amakhombi sephendukile bani.
Kodwa amakhombi Ntunga wena njengomuntu intatheli izindaba yakwazi ukuthi wona uwazi kusukela nje khona ukuze kudilizwe amakhombi lawo ngendlela lawo ayesenza ngakho. Wawufica ukuthi kwesisikhathi labo bona kabasazweli thina. Bona baba sebekhangele izuzo ebuya kubo ukuthi nxa le imali ebuye kuye abekhulumile engaphenduka bengelandaba lakho. Ufica ukuthi kwesikhathi bona bese sebenza labo uWindi ngoba uWindi yiba sebekhweza izimoto. Kanti ke uhulumendela abe sezama sezwa ngokukhala kwethu. Abe sesithi hayi zonke imoto engcono zingene ngaphansi kwami ngizicontrole mina. Khonoko kathi sokuba sosiba buhlungu komunye owayebengakunanzeleli khona ukuthi bona okudale khonokho kuyini. Ngoba labo bona babemakhombisa ephendukile nje. Uzafica abapraise akhona isiyilana ongani sokuliwa lathi. Kanti bese sijayele yona leyo ukuthi le charge yesibhadale naleyo. Siyakubongela ephendukile amakhombi kodwa abachiki ukusebenza labo uWindi basebenzela uhulumende abantu bamakhombi. Ngoba lathi esigade izimoto siyaba sesithwele nzima.
Studio 7, siyalibonga kakhulu Chris Gande, Ntunga Mili, bonke bantu sithandekile emhlanga, awupreksi DC, futhi asuze ndibongele wonke lo ngabongwa ezizwe bonyiwe wonke wenkosi. Andiswalekile isikhathi sokuthi ngifuna ukuthi nje ngifake amalutshwana, ngifuna ukuthi ngicela ibalwe. Liyazi amajaha la akhulumayo lawo, ngiyasupporta lawo. Ake simeni ukuthi nxa kuthiwa silime insimu enkulu, ukuthi nashana insimu limanini, ulo sifuna ukwenza ukuyingadi. Asibambane nini sonke sikhipheni lokho kukhona. Singasusa lokho kukhona ibandla leli khona singalishusa siliquphuni. Izicelo zonke zokuthi lifuna kuqunyile izwe lenu phakathi lisenzele amasiko enu konke lizakucela ilizwe selibona likhululekile. Ilizwe selifree kuye wonke umuntu but okakathesi lingenza khona lokhu. Hayi inkani. Siyalicela badala mahovethi. Kusukela 1980 libuye ekhaya. Abaningi wenu sebeze bafa bengayibonanga inkululeko. Lokho lisithi hey lingavoteli uChamsa siyabuyela egangeni, singavoteli uChamsa siyabuyela egangeni. Badala ngiyacela shuwa. Seligugile mahovethi, sigugile bakithi. Kambe wenu sekhwehleleze bambelele esigodweni, sesigugile. Khonokho kuncane ukukhotha isipuni esigoqoza inyama. Kasibekezeleni 2023 sivoteleni uChamisa. Okuningi lokhu siza kubona ngemva kwesikhathi ngoba kafani lezanu yeelolaka ebulalayo, izigebenga. Yena uzakhuluma lathi ngomlomo asehlule kumbe simehlule. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuvakatshela ele Japan le South Korea kusasa. Ele North Korea libikwa lifuna ukuvivinya izikhali zombubhiso ngelanga uBiden azafika ngalo kwele South Korea. Lokhu kubikwa sokubangele ukuthi abezomvikela wele Melika balimuke okungenzakala. Kolunye njalo udaba, amabutho akwele Russia abikwa esebaleka kwamanye amadolobho akwele Ukraine empini eqhubekayo. Kumfanekiso kamabona kude, amasocha akhanya ecela enyaweni amabutho akwele Ukraine ewahleze ezithendeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Uncedo oluphiwa Ukraine luyasebenza ngoba ngabe kuthiwa kabaphiwa imali ngamanye amazwe kumbe kabaphiwa isikhali, ngayo uPutin wachaya wavala ngelanga elilodwa. So kuqakathekile ukuthi iMelika lamanye amazwe babe belokhu beqhuba imali siya e-Ukraine isiyanceda ngoba laba bantu abaphakathi laba abagonjolozelweyo kumele badle, kumele baziprotekthe. Ngileqinisa ukuthi kufanele uba lezikhali abanazo kumba bazithengayo kwamanye amazwe kumbe imali that ezimele zimaintain i-government ukuthi even kulezinye indawo lapho ku-safe khona ukudla kungashoti. Abantu abanelisu abanjengabonesi lamasosha babe behola ngoba nxa kungathuliseka nje zwi ngenxa ukuthi kakulala utho lwenzakalayo ekhona ngale bangasarenda lokusarenda. UPutin azibhukutshele nje azithathele ilizwe lakhe alibisele libe yi-part of Soviet Union. Njalo enye into esimele siyinanzelele ngemali ephiwa ibalwa ngamaquba ukuthi imalini. Some of it is cali. And singakhohlwa ukuthi i-America has industry enkulu yenza isikhali. So lanxa i-economy le kade sikhuluma ngayo isibambi ingani iyajeka. but in America yenza imali especially ama companies lapha abalungisa isikhali ngoba imali zangkhona zona ezinye singacabanga ukuthi sihamba zinjalo siyaphambuka sihambe sethenga isikhali so imali ephiwa iphinde kuyele esikhwameni semali ukuthi economy iloku iqhubeka siyaphambili ngoba ungeza ukuthi lapha abakhuluma khona ngesikhali ukuthi in the process in PA ye Russia le Ukraine iqhubekela phambili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Abakwethu isikhathi asavumi.